siyabonga Jonga lo Chris. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 10 kuNhlolanja 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngivumelana naye kakhulu uDadi ngoba eZimbabwe lapha bathilawo umthetho othi ubhadale imali ku-export fine.
Abalwela amalungelo oluntu kanye lozulu sebemukele ngentokozo isinqumo sikamahloli wedalele High Court mnumzana Francis Pere sokuthi amapholisa akala mvumo yokuhlawulisa abachayeli bezimota imali yama-spot fines.
Abajahe siwabone ukuthi lapha bekunzima liphuzile ngabe like lafika nje 2 hours before belizabona okunye okunzima abantu behlukuluza betshaywa betshayelwa ukuthi yindaba besithi lona iplazi leli kalingathathwa futhi lo muntu olithathayo kakho emthethweni.
Abantu bepulazini leCunningham esigabeni seMathabeleland South batshaywa kabuhlungu ngamapholisa besembuthanweni womthandazo. Owake waba ngumsekeli kamphathintambo wezenotho kuhulumende weZANU-PF umnumzana Egayi Georgius uyayilandula imbiko yokuthi wake wagcina imali yakhe ebhanga le-HSBC elibikwa lancedisa abanye abantu ukugxila ohulumende bamazwe abo ukungahlawuli imithelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abalwela amalungelo oluntu kanye lezulu sebamukele ngentokozo isinqumo sikamahluli wedalele High Court mnumzana Francis Pere sokuthi amapholisa kalamvumo yokuhlawulisa abachayeli bezimota imali yama-spot fines. Umnumzana Pere wethule amazwi la izolo evula idalele High Court ngokusemthethweni. Wengezelele wathi akulamthetho ovumela amapholisa ukuhlawulisa abachayeli bezimota ama-spot fines. Uthe amapholisa kumele enike abachayeli amatikiti ebese siyabhadala kumbe ukuyaphikisa lelo tikiti emthethwandaba. UZulu wethesa amapholisa umlando wokucathamela abachayeli ebadingela alamacala angekhoyo bese bebahlawulisa imali yefine. Esikhathini esiningi imali le ibikwa ingena ezikhwameni zamapholisa njalo ayifiki kuhulumente. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxele umnumzana Albert Mhlanga, ilunga ledale lePhalamente njalo ehlala kukomiti ekhangelane lemigwaqo.
Ngivumelana naye kakhulu uJaji ngoba eZimbabwe lapha kasilawo umthetho othi ubhadale imali ku-export fine. Into eyenzakalayo ukuthi nxa amapholisa athe akumisa emgwaqweni abone ukuthi ulecala bakuchasisele icala lakho. Ube subatshela ke i-address yakho, ubanikele license yakho, babhale lawo ma-details. Kakumelanga bakubhadalisa imali kwampo, kumele bakunike ithuba lokuthi uyebhadala within 7 days. Uma-ke ungumuntu weZimbabwe ule address, kakulamlando ukuthi ubhadale khonapho. Umuntu obhadala i-spot fine umuntu osuka kwelinye ilizwe njalo ekhosa edlula futhi esiya kwelinye ilizwe ngoba kungaba nzima ukuthi imali yelizwe siyithole, kodwa hatshi sakhamizi seZimbabwe.
Njengamalunga edale lePhalamende, yini elibumba umthetho? Kungani belikwekelela kusiya phambili lokhu likwazi ukubanaka kukho emthethweni?
Njengoba ngatho ngelanga lamakhefa ungibuza laphana ngithi ngihambe ngemota encane abangayijwayelanga okuthiwa yi-Toyota Allion encane bangimisa. Thina-ke eZimbabwe njengama-members of parliament kabasimise emgwaqweni inamba zemota zethu balazo plus lama-speaker lana esingena ngazo sipake e-parliament abasimisi lolo hlupho ikaningi asihlangani lalo njengama-member of parliament. Yikho-ke izakhamizi eziningi ngenxa yokuthi amapholisa ayahlupha akuthathela isikhathi sakho xa usemgwaqweni umuntu kwesinye isikhathi uyake bona kungcono ukuthi abhadale i-fine. Plus ungakhangela futhi nxa ukuya nge-justice court la amancane uhamba kokuphela ekhoti uzokuthi icala lakho liyaphosponwa icala lakho likuphospone. Yikho abantu beZimbabwe kuyabaconula kakhulu ukube lokhu siye ekhoti ephinde siye ekhoti ubona kungcono ukuthi ahlaqedelane lakho yiyo ibala abalisebenzisayo ukuthi hayi ngangcono mina ngiqedelane lakho amapholisa ayahlupa amapholisa ke alaleli alobukholo kakhulu sibili ukuthi ungazowatshele njengoba sikhuluma nje kanje abantu babobukholo sibili okukhulu ukuthi nxa umuntu angaba lesibindi bathi bhadala ayala ukubhadala ilanga lizilithole bayamnyekeli
Lo mnumzana Albert Mhlanga ilunga ledale lePhalamende njalo elilunga lekomiti ekhangelane lezemigwaqo kuleli dale ubekhuluma ecingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 Inhlanganiso yezinkonzo eShalom Project ithi izacela umsekeli kaMongameli umnumzana Phelekezela Mphoko ukuthi angenele edabeni lwabantu bepulazini leCunningham abachaywe kabuhlungu ngamapholisa abesembuthanweni womthandazo. Umphoko udabuka esigabeni seMathebeleni South njalo okule pulazi leli khona. Leli pulazi njalo liphathisa kakhulu izakhamizi zesigabeni lesi ngendlela ezichiyeneyo zokulima ezigoqela izingadi lokufuya inkomo. Izolo amapholisa angenele abantu abakade bethandaza esithi kabaphiwanga imvumo yokwenza lokhu. Ngaphansi komthetho wephosa lanxa lomthetho ungabambi ngamandla abezinkolo ukuthi badinga nelemvumo ezinye zezakhamizi lezi zibikwa zilimele kabuhlungu imizamo yokukhuluma lamapholisa esigabeni lesiyehlule kodwa uChris Kande weStudio 7 uxoxe lomfundisi Anglestone Sibanda omunye wabenhlanganiso yeShalom Project ukuze sizwe okunenga loludaba
hayi kasikezwa ukuthi kabalimele kakhulu khona sizabuyela futhi kusasa sebhodabhoda sizama ukulandelela kahle kahle ukuthi angabe khona olimele kakhulu ngoba thina sithe sifika sathola abantu sebechithekile satshelwa ngamajahe siwabonele ukuthi lapha bekunzima liphuzile ngabe like lafika nje 2 hours before belizabona okunye okunzima abantu behlukuluza betshaywa betshayelwa ukuthi yindaba besithi lona iplazi leli kalingathathwa futhi lo muntu olithathayo ngakho emthethweni abantu bathi bona ngabe leli plaza kumbe lithathwa liphundlovu okwakhona lapha ematojeni ngabe kungcono sibona kuyukuthi ikudelela kakhulu kwabantu bemathebelelenzi ukuthi kutholakale sokulomuntu esingamaziyo ezothatha iplaza elikade liloncedo esigabeni izinduna ubaba umasuku umalaki induna ubaba umasendu induna ubaba undiweni unyanga zonke lezinduna omathema nabo ba yibo kade bekhokhela uhlelo lolu lokuthi kumiswe lento eyenzakalayo ngoba kuyinto enganhlanga kakhulu ezaletha indlala lokuhlupheka ebantwini bemadobho lebantwini bemathebeleleni
ye ungasitshela ngokuphathisa kade kusenza iplazi leli
iplazi leli bekungamaplazi amathathu ekade abanikazi bawo bengakube ngokhonoli okholoni ngokhonoli ngo-1958 eliye langikhona leli elithiwa leShalom valinikela ukuthi libe liplazi lokwenza imisebenzi yezokholo okuhlangana khona abantu besiyakhuleka kulamachapheli kulendawo zokukhemba sonke besithi nxa sifuna ukuyathandaza sihambe siyehlala khona kwasekusithi ngemva kokushona kukaJanet Cunningham walishiyela kusalela lisebantwaneni bakhe oPeter loAndrew uAndrew ukhuluma kanje useMozambique wenza inhlelo ezinhle kakhulu ezokulima eMozambique leMalawi uPeter wasesala lapha-ke wasebethatha elinye lakhona ingxenye yalolo elinye iplazi balinikeza isigaba esingathi thina kungamthiwa yi-community laba yi-trust izinduna lezi engizidambileyo zaba ngama-signatories kuleyo trust ukuze izakhamizi zisebenzelane noPeter Cunningham
lo ngumfundisi Anglestone Sibanda ilunga leShalom Project bexoxa ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekwaBulawayo
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Owake waba ngumsekeli kamphathintambo wezenotho kuhulumende wezanu PF mnumzana Agai Georgias uyayilandula imbiko yokuthi wake wagcinisa imali yakhe ebhanga le-HSBC elibikwa lancedisa abanye abantu ukuqila uhulumende bamazwe abo ukungahlawuli imithelo. i-account yakhe ibikwa yagcina ivalwa kodwa ingwalo ezikhona loba elandula nje iveza ukuba wake waba layo i-account ingcwethi kwezenotho emhlabeni jikelele okugoqela ezeZimbabwe ziyasola umlando wale ibhanga ekuncediseni ababe lama account kilo ukugqila ohulumende bamazwe ehlukeneyo kwele Melika lagcina lihlawuliswa phose amabhiliyoni amabili amadola ngokuncedisa ezinye zezizalwane zamazwe azo ukugcinisa imali kilo ezazisenza imisebenzi ephula imithetho yelizwe efana lokuthengisa okudakayo. Ugacha lwabacha kubandla lezanu PF lamuhla luhlangene lulungiselela umkhosi wokunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe oza kwenzelwa edolobheni leVictoria Falls ngeviki ezayo ngesikhathi ugacha lolu lukhankasela ukuthi ilanga lokuzalwa kukamongameli libe likhefu. Umgcini sihlalo ugacha lwabacha kuleli bandla esigabeni seMathebeleni North umnumzana Tamuka Nyoni uthi amakampani kanye lenkonzo zokholo lwesiKristu banike ibandla lakhe okuzadliwa ngaleli langa. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubelaye umnumzana Nyoni.
Emhlanganeni wanamuhla kube iqula elivela eHarare likhokhelwa ngobaba uPupright Ogarepi ukuthi bezokuzwa thina ukuthi ngapha kuprovinsi sesihambe okungakanani. So sibe saxoxa ngento eziningi sabatshela ukuthi ama-churches association, i-church association ese-Victoria Falls bathethe lokhuyana esasikuqelile ama-donations bathi bona bazasidonethela ukudla. Then i-National Park laba sebesinikile inyama abanye labo sebepulejile futhi indlovu ezadliwa ngabantu abanjani ababuya emzana welanga. Then sibesenza njalo futhi ama-final touches ukuthi sivumelane ukuthi khona abantu i-mobilization abantu ukuqoqa abantu sizabaqoqa njani. Savumelana khona kusiyafika mhla ka-20 sabe sesiqedile sabona ukuthi abantu bethu sizabathwala njani. Ngenjalo sikhangelele abantu abakwana 15,000 kusiya ku-20,000 abantu abayabuya bezohlangabeza upresident bejabule kanye laye.
Khona idolobho leVictoria Falls unjani umumo khona ngapho njalo linalizwa njani ukuthi yini lonyaka elithwala lomsebenzi?
Thina sibonga kakhulu ukunikezwa ithuba elinjengaleli ukuthi silungiselele umbuthano lowo. Ngombuthano lowo yikho lapho futhi esebe sinanzelela khona ukuthi umongameli welizwe ubuye waba wa-electwa ukuba ngu-SADC chairperson, wabuya futhi waba ngu-AU chairperson. Yilokho lokhu siyakuthakazelela mzana welanga, sabe sikuhlanganisa konke lokhu. Sibonga uNkulunkulu ngokumgcina umongameli wethu welizwe.
Okunye elizakwenza ilanga leli lingakafiki kuyini?
Thine into ezayenza thina njengabasha, sizangena edolobheni lefolosi sikline sidobhe amaphepha abanye bekwanisa ukutshaya utshani ukwenzela ukuthi khona abantu besika bethole idolobho lelihlanzekile. Lokhu sizakwenza on voluntary basis nje kuyabe kungela mhlawulo yabe khona. Njalo sithe khona wonke umuntu ongumntanga owasefolosi kumbe ungumntanga waseZimbabwe ephatheke kulolu hlelo sitshengise ukuthi khona siyaluthakazela lolu suku. Kanti lapho bona beselebrata njengemuli bona upresident, thina ngapha sabe sibhizi sidobhe amaphepha sikline idolobho.
Umbuthano lo uyakwenzelwa ngapi?
Uyakwenzelwa e-Elephant Hills e-Golf Course ngemuva kwehotela ngale. Yikho lapho abantu ababebuthene khona.
Lo umnumzana Tamuka Nyoni, umgcini sihlalo wogatsha lwabatsha kubandla lezanu PF bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVictoria Falls. Studio 7 Live Talk lamuhla sethula uhlelo olutsha lwabasakhulayo olwe Youth Connection. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owesifazana wakwele Melika obethunjwe ngamalwe cacha esimoslem edlulisa amalawulo awe ISIS kwele Syria ubikwa wabulawa kudala. Lombiko uphuma ngemva kokuba abe ISIS bebike ukuthi uKhayla Mwela oyesebenzela inhlanganiso epha uncedo wabulawa ngabe Jordan baze bahlasele indawo lapho ayigcinwe khona. amalunga edale lephalamende lakwelenishiya wonke avote evumela ilizwe ukuthi lithumele amasosha ebutho lalo ukuyanceda ukulwisa abahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo abalwisa kwele-Nigeria abe-Boko Haram phansi kwevuyo lebutho lemhlubulweni wangentshonalanga kwezwekazi le-Afrika. Amazwe abalisa iNiger, iNigeria, iChad, iCameroon leBenin asevumelene ukuthumela amasosha inkulungwane phose ezithoba mnyemunye i-8750. Inani labantu asebebulewe umkhuhlane owe-Ebola lokhu uqhamuke emhlubulweni wangentshonalanga kwe-Afrika selisedlula kancane inkulungwane ezithoba mnyemunye i-9152. Leli nani elibikwe inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization liveza lengeze ngemva ezikhulu lamachumi amahlanu kule viki edluleyo. Abatsha abavela emabandleni ehlukeneyo ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo phansi komanyano we-National Youth Action Alliance bayavumelana ukuthi ukutshengisela yiyo kuphela indlela engasetshenziswa ukuletha inkululeko eZimbabwe. Bathi bafuna uMongameli Robert Mugabe lenkokheli yakhe bavume ukuthi sebehlulekile basuke embusweni ngoba uZulu esediniwe ngesimo esikhona elizweni. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuphuma emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center lamhle kuseni lapho inkokheli yomanyano weNational Youth Action Alliance yethule umbiko ophezulu kwemikhankaso yokubonisa uhulumende weZANU-PF okhokhelwa nguMongameli Robert Mugabe ukuthi sekuyisikhathi sokusuka embusweni. Umgcini sihlalo wenya enguye njalo okhokhela inhlanganiso yezifundi zemayunivesithi kanye nemakolishi elizweni yeZimbabwe National Students Union ZANU-SU umnumzana Gilbert Mutubuki utshele intatheli zindaba ukuba le yiyo indlela kuphela engabamba ngamandla uhulumende okhona ukuthi alalele izikhalazo zikaZulu. Bebekhona abaze ukuzasekela lumkhankaso njalo abanye babo kungamalunga avelele emabandleni ehlukeneyo okufana lele zaphu elikhokhelwa ngumnumzana Dumiso Dabengwa abanjengesikhulumeli saleli bandla umnumzana Mjobisa Nuku oveze ukusekela umbono walumanyano wabontanga ethi beluvele seluphuzile lolu hlelo.
Into le into eqhakatheke kakhulu amaZimbabweans bavele bafuna ifreedom sesibona ukuthi izano ayisoze yaphuma embusweni nxa ukuthi amaqembu achiyeneyo lapha eZimbabwe engabambanani. So thina sithi kasibambana nini maZimbabweans from all walks of life ukuthi sienelise ukuthi sikhiphe lokho okukhona okwenza ukuthi thina singabi free emhlabeni wethu esalwelayo.
Waqhubeka uNuku ethi ibandla lakhe lisekela lelinyathelo lokutshengisela ngoba lilakho ukuguqula isimo elizweni kuthuthukiswe lenhlala kahle kaZulu.
Ngoba naye sesibona ukuthi thina singenza sisodwa singabambananga lamanye amaqembu kungaba nzima. Abafana laba babuye lombono omuhle. Izaphu yathokoza sibili ukuthi kulabafana abancane abanjengabona laba abeneliswa ukuthi baphume bazitshengisele ukuthi bona hayi impilo ayisikumbe ukuthi uhlala kuzana uPF.
Umnumzana Steven Sibanda ngosakhulayo ovelele ebandleni eliphikisayo lemawambo kusile Don elikhokhelwa nguDr Simba Makoni okungelinye lamabandla ezombusazwe akumanyano wenya. Uthi uSibanda lomanyano uzasebenza ngendlela ehluke kweminye eke yabunjwa ngoba ingelani lobunengi balabo abazaphatheka kiwo ethi siqoqela kuyikuba iyafezeka na injongo yawo.
Lo ngikhangelele ukuthi uzaba lomehluko omkhulu kungcono ukuba labantu abangu-5 abazimiseleyo kulokuba labantu abangu-100 abafuqiweyo ukuthi babuye bazokwenza lo whatever abakwenza. But singaze I don't mind singababahlanu as long as sizimisele ukuguqula izinto. Njalo lomanyano ngibona uchiyene leminye imanyano. Lesithoke isikhathi sethu sokuthi silungisise iZimbabwe.
Wengeza ethi injongo yabo kungasi kudinga imali njengalokho kuhlezi kukhulunywa ngabaningi isikhathi sonke nxa kusenziwa imizamo enje.
Hayi ngithi izingqondo zabo lezo. Thina we are not after money. Esikufuna ukuthi silungise ilizwe leZimbabwe. Thina njengabasha sibona sifuna ukuba lela kusasa elikhangeleka kakuhle. IZimbabwe sifuna iZimbabwe iyalelwa ngoJosiah Tongogara. iqiniso yokuthi umgabe usehlulekile lezanupiefake kabadizayine bashiye.
Ubunjiwe ngomgqibelo odluleyo mhla ziyisikhombisa kuyonale inyanga kaNhlolanja lumanyano wenya zilitshumi lantathu inhlanganiso kwamanje esezingamalunga alumanyano selokhu wabunjwayo. Lezi ngezibalisa enye inhlanganiso yezifundi zema university lemakolitshini yeZimbabwe National University Students Union zinasu elwela ilungelo lezakhamuzi zeHarare yeHarare Residence Trust ekhankasela ukusuka kukamongameli Robert Mugabe lebandla alikhokhela lezanupf ebukhosini ye-Occupy Africa Unity Square Movement kanye lelwela ilungelo lalabo abasebenza lapho kwenjiwa khona amatshe aligugu ye-Mining Communities Coalition. Enye njalo yenhlanganiso ezilwela ilungelo lezakhamizi zeHarare yeHarare Residence Alliance eye-Progressive Democrats of Zimbabwe, PDZ, elinye lamacele ebandla eliphikisayo le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai, ibandla lezombusazwe njalo elalikhokhelwa ngumuyi uBishop Abel Mzorewa le-African National Council, ANC, kanye lelikhokhelwa ngumakoni lemabambo kuSile Don, lawo kungamalunga alumanyano. Icele le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube, ibandla lezombusazwe le-Gungo Bond, inhlanganiso ye-Democratic Assembly for Restoration and Empowerment, kanye lebandla eliphikisayo eselavuselelwayo leZimbabwe African People's Union, ZAPU, elikhokhelwa ngumnumzana Dumiso Dabengwa, kungamanye amalunga alomanyano. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumavis Gama.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu lamhla sixoxa ngemizamo eyenziwa ukuthi uZulu athaphe ulwazi ebantwini asebekhulile olungancedisa ilizwe. Abaningi abantu asebeluphele abasiwa endaweni ezigcinwa abangasenelisi ukuziphilisa. Abanye babo bagcina behlala kulezi ndawo ezinjengentembeni Old People's Home, lezinye ngabalahlwa izihlobo ezingenelisi ukubagcina. Abantu abangakunanzeleliyo ukuthi asebekhulile laba balolwazi olumangalisayo kwezamasiko lokunye okuhambelana lokuphila kwabantu nsuku zonke. Kambe kungenziwani ukuthi abantu bathaphe ulwazi lolu olumunyethwe ngabantu asebekhulile ukwenzela ukuvuselela amasiko esintu? Ukuze sihlaziye udaba lolu, ake sizwe unkosikazi Thabita Dube Ngwenya ongukansila edolobheni lakoBulawayo exoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezamasiko esintu. Velo Gibbs Dube we-Studio 7.
Uyazi uhluphe silalo yikuthi thina vele asijayelanga ukube silokho sibhala, kodwa i-information esingayithola ebadaleni laba sibabuza kunganceda ukuthi siyibhale phansi, ngoba kuyanceda okumangalisayo ukuthi bona kade babevele besenza njani. Njengokuthi khonapha koBulawayo anti ama-Old People's Home, indawo lezo ezinjenge ekuphumuleni Old People's Home, kulabantu abadala bakhona pha. Kodwa mina ngibona kungayisiyo mfanele ukuthi abantu abadala bayehlala endaweni eziyana, ngoba kudala babegcinwa ngabemuhle ukwenzela ukuthi babe bekhulumisa abazukulu bebatsheli ukuthi bona bavele bephila njani, ukuthi abazukulu laba baziphathe bazigcine kuhle ukuvikela imikhuhlane konke, even HIV and things like that. Lokuthi nxa besiyakwenda njengamankazana kumele bayeziphatha njani, lokuthi baziphathe njani until the time baze bathole laba abafana kumbijake elifuna ukumlobola abe acceptable to the family.
Baba Khabo, ngena khonapho.
Ugugayo yinyama, ulwazi kalugugi. Kanti njalo nje ulwazi lolo lungahamba lalo osekhulile kunyamalala kwalo. Ngoba thina esintwini sakithi abadala laba bayengaba yilokhu esingathi thina bangumthombo wolwazi. Ngakho nxa abadala laba sebecebuka ebantwini besiyahlala bodwa le, kuthi ukuthi lolwazi lwabo lunjani lizahamba labo laba abasakhulayo abatsha basale besegcekeni. Phela into ephilisa umuntu ngaze ube nemali kungangolelwazi lwempilo awulancedo kwabanye abantu. Ungaze ufunde ube neziqu zamanyuvesithi kodwa ungelalwazi lokuhlala labanye abantu lokuthi impilo yona vele ihamba njani. Ngenye indlela laba abadala sebekhulile ngathi ngizikhipha impundo zesikolo sempilo professors of life ngakho ukuthi kuhlale labeduzane basifundise kono kuyana malibho basifundisa izaga basifundisa amazwi ahlakaniphileyo basifundisa imbali basilandisele owuningi okusenza sibe ngabantu abangcono singakhuphanga mali kodwa sithaphe ulwazi lwabo oluzasaka njengamunye ngamunye kusakhe njengemndeni kusakhe njengesizwe
pho ke Madube kuqaliswa njani khonokho kukhulunywa kukhaba
ukuthi singakuqalisa njani
ukuthapha-keabadala
sihlale nabo emakhaya
hayi ukuthapha ulwazi lololu ukuluthapha sibili luthathwa njani ulwazi lonke lolu ebadaleni sebezihlalela kumbe bahlala entembeni kumbe abakhona la ngikhaya
ukuvakashela angazi ukuthi singathi ngobani abangahamba besiya thathi ulwazi kubo besiyababuza at least ukuthi basitshele ukuthi khona babevele bephila njani okuqondileyo kuphi okwenza ukuthi umuntu aphile kuhle ngoba njengoba ubaba uKhavo ekhulumile nje ukuthi kuqakathekile ngama-professors laba lanxa bengazange baye esikolo kodwa balwemazi olujulileyo oledlula thina kathesi so angazi ukuthi singenza njani ukuthi siye inokuzeni ulwazi lakhona siluchithe lanxa besemi khonapho lapha ababejule khona kumbe kunxa kule organization abangahamba besiya thatha information yona le ibhalwe phansi ukwenzela ukuthi inxa yokubhalwe kuyibhuku ukuthi umuntu uzaphile kuhle ekhula nje kususele ekhule emncane ukuze ayephumelela kumele aphile kanje sibabuza abekhona lapha nalapha abakhona loku babuza ukuthi khona lapha kuma-homes lapha abakhona bahlezi njani bakholisa yini bona do they like to stay there do they enjoy environment yona leyo
abakhabo ye uyakhuluma umama lapha kodwa nxa silakho okuthathwayo ebadaleni laba kuyini ongenza ukuthi-ke uZulu ahlume futhi njengoba emasikweni ungazani sejabalala kuyini okuningi esingakuthapha khona phani
Dube kuningi ongathathwa ngabantu nxa ngabe uza wena Dube khathini ngibuza ukuthi uzalwa ngubani wayezalwa ngubani uyihlomkuleni wayezalwa ngubani basukela ngabe besiya ngabi wahamba wathi yindaba lingodule lingomthembo ozithembayo kuyini konke khona lokhu kumele kuqalise kuyo emdenini singakayi loko kuthi omama Dube ngiyakuzwa ngiyabona ubaba uphathisa unyathi uyakakuzame khona lokhu kodwa umndeni ngomndeni kakube ligugu lokwazi imvelaphi yabo ukwenzela la kusasa phela akulanto enhle mahlaba ezulu njengokubongwa ngezandlelo zakini kazibizi imali ngangizwe mina kithi xa sebekhuma sikamatete ithi abathwali bophahla izinto ezingena zona lezo zizanyamalala nxa zingathabanga kule kati yizo eziqumbaqumba zingamafutha okukhanzinga umphefumulo ngaphakathi ngako kumele kuqalise imuli ngemuli kumele ibile lokuliqoqwana lendaba zomndeni walo xa laba othatha amazwi kama-tape recorder landani kakube khona emndenini ukwenzela ukuthi labazabuya bengasekho laba abakhona kalesi bakwazi ukuthi singabantu ngalokhu ngalokhu ngalokhu
leyo bekuyingxoxo phakathi kukankosikazi Tabitha Dube Ngwenya ongukhansela edolobheni lakobulawayo endawonye lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezamasiko bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ukuzigqiba ezalamhla ngesikhangele ebezikhokhela abalwela amalungelo oluntu kanye lozulu sebemukele ngentokozo isinqumo sikamahluli wedalele High Court umnumzana Francis Bere esokuthi amapholisa kawala mvumo yokuhlawulisa abachayeli bezimota imali yama-sport fines abantu bepulazini le-Cunningham esigabeni seMatabeleland South batshaywa kabuhlungu ngamapholisa besembuthanweni womthandazo hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngilitshiya ku-Studio 7 Live Talk.